Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuzibandlela 2025 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje
umthalazo zabo bayazi leta sizihambise sewominisa ukubonisa mhlwango sekusihambisa siyebona lo-president siwadirepresenti abahlangana nazo kodwabafikebizwa ngamapholisa sethi imali emagomgoqeni kela lapho
amapholisa athi aqhubeka ngomgagaso okubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho
mhlawumbe vele laye uyesaba ukuhamba ekhethweni luka-2028 and esaba ukuthi ahlangane lo mnumzane uThamisa bafuna indlela yokuthi bathenge isikhathi baqhube isikhathi
kulabathi ibandla lezanu-PF lifuna ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ngoba besaba ukunqotshwa umnumzana Nelson Thamisa engasungula ibandla elitsha abalwela ilungelo loluntu bathi impi yomvukela e-DRC ikahlameza omama lamankazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi ayaqhubeka ngomkhankaso okubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho njalo axwayisa abantu ukuthi bengagadi izimota lezi zona iningi lazo ezingaqinanga, ezingabhaliswanga ngokusemthethweni, ezibathwala njalo ezibehlisa endaweni ezingavunyelwayo, futhi abanini bazo abaphatheka kuzehlakalo zenkohlakalo. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi embikweni osanda ukwethulwa, njalo ngakwelinye icele kuthathelwa impahla abanini bamabhizimusi iningi labo kungabathuthukayo ababika bezingenisa elizweni bengabhadalanga imithelo edingakalayo. UMnumzana Dumisani Ncube, umgcinisihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa amabhizimisi asathuthukayo i-SMS Advisory Council, uthi kufanele abatshayeli bezimota labo besondele bebaxwayise ngoba labo bangaphansi kogatsha lwebhodi le njengalabo abathengisa emigwaqweni, hathi olweMinistry of Transport.
Yeba phansi kwama-informal traders, but nokukushela ulwazi like umuntu olemota yakhe efidi yena le emergency tax yena le yamakhonto abaningi babhadala kuyi-presumptive tax. I-presumptive tax ile-disadvantage eyi-1 kumele ukuthi konkona wenza imota ifile isibumbu yenzile i-profit isibumbu awukanye i-profit leyana i-assumption kumele uyibhadala, but ungarejista lokhu engikushileyo lokhu sokushitha ukuthi imota ingafa kumbe ungathi konkona ube lama-challenges okuthi imota ingile ifile isibumbu uthenga amakhaya isibumbu yenzile ukungasaphrethe ezekwenzi zikusibhadala eprofithini emalini eyenzile. Abaningi ngokushela ulwazi bahamba bayirejista ngokho abarejistanga kulechargesa yi-presumptive tax. Leyi dangerous ngoba wedla ukusebenza wedla ukwenza iprofithi yokungenzanga iprofithi leyo uyayibhadala injani.
Kuyini abangakwenza ukuthi bengabi lokhu bebotshwa mahlayana?
Kimishiso kwethu ukuthi konkona kabasondele eduze ngananzelela ukuthi umongameli kwenze kwaba lula ukuthi bathethe asethe this committee which I'm also part of it and I'm a member yena le nokuthi izikhalazo zabo mabeziletha bayaziletha sizihambise sewominisa ukubonisa mhlwango sekusihambisa siyebona lo-president siwadirepresenti abahlangana nazo ezabafikebizwa ngamapholisa sethi imali emagomgoqeni kela lapho ezabahlangabuzwa ekhantini kumele ukuthi bamlele sekhalaniniphansi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingashoveka njani. So uya encouraging them ukuthi kukona ngapapho buyekowaoke ama-organization zabo kwesinye isikhathi bayakhohle ukuthi bona ba-under ama-s ms kumbe ibhizinisi amancane selikhele ngibona ngani bona ba-under i-ministry of transport leyana kuphela i-operating ministry yabo kodwa bona ba-under ministry of SMEs ngoba ezilengi eziqhatha abantu between 1 and 75 esho ukuthi ukuminisi kamama uMonica Mhlwanga ngeziye indlela. So kumele ukuthi konkona ube funa i-representative yikho kumele yikho lapho esikumeleyo ukuthi sithathe izikhalazo zabo sizihambise kumongameli sizihambise njalo kuminisa sizihambise ezini ku-council ngoba i-also play a role yokuthi ya-also advisor to local authorities. So there's no idea. Now we get a permit to I'm there to say in the local hour. I'm there to say in Matabele, not Matabele in South. We're Kurma, I'm a local council in Alao. Who would I not do? We can only say, look, Father Bankindava.
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asathuthukayo e-SMS Advisory Council esixoxe laye ekobulawayo. Kulabathi ibandla leZANU-PF lifuna ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni ngoba besaba ukunqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa ekasungula ibandla elitsha. Bathi uMnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga balakho ukukhumisana umlota belungise ukuxabana kwamalunga ebandla elibusayo ngemizamo yokwengeza umbuso kaMnangagwa. Baphinde bathi kusobala ukuba besaba ukuthi uChamisa engangena kukhetho ngomnyaka ka-2028 kulakho ukunqoba ozamela eleZANU-PF kukhetho lukamongameli. Kulabanye njalo abathi uMnangagwa loChiwenga kabasakhulumisani ngenxa yokubanga isikhundla sikamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lolandela izombusazwe umnumzana Angiston Sibanda.
Ukuxokozela vele kuvele kukhangelela ukuthi kube khona, ngithi sikhuluma ngombuso, umbuso uvele ulombango, ngitsho lanxa lalapha embalini inkosi umzilikazi isingasabonakali kwaba lombango, lalapha inkosi umzilikazi sitshonile kwaba lombango phakathi kwabombiko kamadlenya labo labo zinkabi labo lobhengula. So kukhangelelekile kunomali ukuthi kube lombango kwezilongombango lo ungaphambanisi ezomnotho njalo ungaphambanisi ukuthula elizweni. So sikhangeleleka ukuthi ibandla leZANU-PF lizanelisa njalo ukuthi lilungisise inxakanxaka yabo. Kungaba le mibono emithathu mina ngombono wami. Laba bathi 2030 abafuna ukuthi uPresident Mnangagwa aqhubeke khona, kungabe kulixukwana nje labantu abalambileyo abafuna ukuthi aqhubeke khona, baqhubeke labo bencinda buncindangibophe lo khona. Njalo kumbe njalo ngabantu abazama ukuvalela unumber 2 uGeneral Chiwenga phandle. Ngiphinde ngibe nomunye umbono futhi umcabango, bengikhangela abantu abaqhuba indaba ka-2030. Abanye bakhona ngabantu engibazi kuhle, izihlobo zami nabangani bami engibazi kuhle ukuthi bahlobene noChiwenga kodwa bathi bona u-2030. Ngiphinde bese ngicabanga ukuthi mhlawumbe vele laye uyesaba ukuhamba ekhethweni luka-2028 and esaba ukuthi ahlangane lo mnumzana uChamisa. Bafuna indlela yokuthi bathenge isikhathi, baqhube isikhathi. Njalo futhi angiboni iZANU-PF ile candidate engayimisana lo mnumzana uChamisa nxa laye angayenza kuhle ipolitics zakhe ayekele ukube senza kwamadlwane ngo-2028.
Ubona ngazani kodwa kuyaphetha ngani khonokho-ke okungani kuyaxokozela?
Hayi, iZANU-PF siyayazi vele kade yaxokozela, baza kulungisa bona bodwa. Uzabona nje ngemva ngesikhathi kumbe yena umongameli sephenduke sekhuza abantu bakhe sethi hayi mina ngithongo lokho kwe-2030 akuphele, kumbe bakuqhube bakuphushe eParliament bale absolute majority baqhubeke. Kodwa bakuzaba le nkinga ke ukuthi abantu sizezwa ku-referendum ukuthi bazathini. Bese siba le nkinga yokuthi i-civil society, the opposition, ifile at the moment. So bangathi baya ku-referendum bazathola ukuthi bazaba le clean sweep, bazayenza intando umathanda ngoba i-civil society seyafa. And lo mnumzana uTrump nxa esemisa imali zabo USAID ezisupporta ama-NGOs nasile civil society kuyahle kube wes iZANU-PF leveltinship. So ngibona ngani i-timing yokwenza kwabo futhi lakho ku-strategic kungabenza bayithole into abayifunayo. Kodwa kuzabe sokuphambanisa imigomo yalokho sokuthi intando kaZulu udemocracy, sebe sesizahlala sile constitution eganjelwayo mshokotsho nxa abantu sebesenza umathanda.
Lo ngumnumzana Angiston Sibanda olandela izombusazwe obexoxa le-Studio 7 lekobulawayo. Abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni bathi kumele kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa ahlale esikhundleni okweminyaka emibili kusiya kwemihlanu. Abalwela ilungelo loluntu bathi impi yomvukela ekwele DRC ikahlamiza ikakhulu omama lamankazana. Bakhuluma lokhu ngesikhathi abahlamuki be-M23 sebephose bahluthuna idolobho leGoma lapho kuthiwa kulabanye babo abadlwengula abesifazana. abezindaba abeReuters labe Associated Press babika ukuba kuza kuqhutshwa njalo umhlangano omkhulu weSADC olakho ukumisa impi le okuthiwa itshotshozelwa ngumongameli Paul Kagame wakwaleRwanda. Abantu abaningi sebebalekile emizini yabo, kuthi njalo abanye babo kubikwa ukuba badutshulwe balimala kodwa behluleka ukuthi kwelatshwa ezibhedlela ezigcwele abalimeleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Trimon Ndolo okuhlanganisa elwela ilungelo loluntu yePathways Women Empowerment and Girl Child Support.
Impi enjengaleyo asompi kuphela eyenzakala kuphela kuma-rebels kuphela, because okusalayo kuyabe kusiba labantu ababetholakala endaweni ezinjengazenezo. Kungatholakala kulabantwana, kutholakala kulabomama, kutholakala kulabobaba, just ama-youth nje jikelele. So uzathola ukuthi babengasahlalisekanga kuhle, sokumele umuntu engasahlali lapho ahlala khona, sokumele amuve. Yino abantu sebethwala izikhwama, abantu sebeseparatile ukuthi ubabuye ngaphi, umama uye ngaphi. Abantwana abangamankazana uzathola ukuthi bayadlwengulwa, especially ngezikhathi zenezi. Abanye bebulawa, you know, and then kusiba nama-child soldiers. So there's a lot that happens.
Yeah, khonapho-ke nxa kukhuluma ngabantwana, omama, kumbe ngithi abantu abangamankazana, ubona zani pho kule nto engenziwa yini ngesikhathi sempi ukuthi kungenzakali khona lokho esikhuluma ngakho ukuthi kulokudlengula, kudlengulwa lokunye okufanayo nje?
Kuba nzima ngoba isituation ma bengasaphumanga bahamba kuma-refugee camp, kuba nzima ngoba isikhathi esiningi kugcina kusiba lama-hostages. And I think kubalulekile lakho njalo ukuthi even though abantu bengabe besilwa, I think kuqakathekile ukuthi ngabe kungama-rebels ngabe kuyilabana bakuqakathekise. Kukwanisa ukuba maybe le message ukuthi lingalwa lisilwa lina but lingatholakali lidlungu labantwana abangamankazana, lingatholakali li-recruiter abantwana abancane libafake esisotsheni ngoba babengakwazi. Abantwana bakwazi ukusetshenziswa ngabe ngabafana even ngamankazana as the weapon befundisa imbhobho bengama-child soldiers. So I think kuqakathekile konke kanti kukwanisa ukuthi kuba le voice efikayo kuma-rebels, kube yibo abakwazi ukuprotekta labo bantu. Ngoba ma ingafikanga imessage abasoke bebaprotekte bazabe bezaba-abuser. Ngoba umuntu abantu bayakwenza ukuthi hhayi mina vele sengisempini ukuthi vele ngizakwanisa ukuthi maybe ngiphumelele, maybe ngizakufa, mana lami ngithi ngisiyakufa, maybe ngenze lokhu. So abanye abantu benza some of these cases out of ignorance ukuthi angikwazi ngibenza aphumelela empini leyi.
Lo ngumnumzana Trimon Ndolo okunhlanganiso elwela ilungelo loluntu yePathways Women Empowerment and Girl Child Support ubexoxa leStudio 7 eseVictoria Falls. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane, ibutho lakweleSomalia lithi lilakho ukwehlula amalichathayo e-Islamic State esigabeni sePuntland. Balwisane kabuhlungu ngeviki ephelileyo esigabeni seBosaso. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamashumi amabili 20 abaphele engozini yokuwa kwendizamtshina kwele-South Sudan namuhla. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, umthethondaba weMelika usunqabe umlayo kamongameli Donald Trump omutsha omisa imali yenhlelo zomphakathi ephiwa inhlanganiso zeMelika ezitshiyeneyo ngurhulumende waleli lizwe. Umlayo lo ubumele uqale ukusebenza izolo kodwa wavinjwa inkantolo kudaba olukhwezwe ngabalwela amalungelo oluntu besithi ukuvala usizo lolu kuzaphazamisa inhlelo zentuthuko ezifana lezempilakahle. Umthethondaba uzahluza udaba lolu ngokugcweleyo ngomvulo. Kusukana ezedluleyo uTrump uvale umtambo wemali yentuthuko ephiwa amazwe asathuthukayo ngelemelika esithi uhulumende wakhe usakhangelisisa ukuthi iziphi inhlelo azazisula lokuthi iziphi azaqhubeka ezincedisa ngemali. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Greta Bohloza Sibanda osekela umbuso kaTrump.
Kathe simbona sengathi hayi uloke sazama ukuvula amabhuku abone ukuthi yena angakuhambisa njani, ngoba phela layo le ndlela zakhe okumele ukuthi asebenze ngazo, angeke asebenze ngendlela ezomuye. So ke okwakathesi hayi mbona sengathi ungene kuhle sibili umnumzana uTrump, wakunanzelela ukuthi engakayiphambili kumele ukuthi abone ukuthi khona zonke izinto ekade zikhona ziyahambisana indlalokhu akuthembisa abantu.
Kodwa ukumisa inhlelo zonke lezi emelika lasemazweni asathuthukayo awuboni yini kuphazamisa impilo zabantu abaningi?
Maba amazwe asathuthukayo alama resources. Umnumzana uTrump nxa ngimzwisisa kahle mina uthi umise inhlelo lezo kwesikhatshana esakhangela ebona ukuthi zona imali lezi ezinikwe la amazwe ziyasebenza yini, zisetshenziswa khonokho na, ukuthiwe khona kuphiwe uncedo lolo kujongwe khona. Ukuvinja ukuthi khona amazwe siyabe sithi asathuthuka alokhu ecatshe ngaphansi kokuthi asathuthuka, kodwa eqinisweni ncinci kandoyi amazwe lawo alawo ama-resources okuthi wona azikhandele inhlelo zabo zokunakekela amazwe awo. Nxa umuntu onjengoTrump engesenze nganjalo kutsho ukuthi amazwe lawo azasala elokhu ethwele ingcebethu ethi wona afuna ukuncediswa. Kuyingozi ke lokho. Ngiyakwazi ukuthi kathesi kuzoba into ebuhlungu kakhulu, kuzoba into ebuhlungu kakhulu, kodwa eqinisweni ikuthi bantu bakithi hayi umnumzana uTrump mina ngumbona eqondile. Ake sikhangeleni nathi ukuthi wona la mazwe wona in the 3 months lezazibekileyo kwesikhatshana esincane wona alani azakwenzela abantu bawo. Bona abantu bawo amazwe abo nxa engasabenzelanga kuhle bona bazathini? Mina ngithi hayi umnumzana uTrump wenze kuhle kakhulu, indlela enhle ezenza ukuthi abantu bakithi bavuke, ngoba abantu bakithi silokhe silele, abantu bakithi silokhe sithi kungabanzima sigijime sithi siya kuma-developed countries.
Umnumzana Greta Bohloza Sibanda usekela umbuso kamongameli Donald Trump weMelika. Wekoka ecingweni lo ntukameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthetho omutsha wezemfundo kwele South Africa ovumela abantwana bokuza abangenamaphepha ukuthi bafunde bengelawo usilethe injabulo enkulu ebantwini abadabuka kwamanye amazwe, kodwa waphinde waqubula intukuthelo kuzizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho komthetho wezemfundo omutsha lo e-Basic Education Laws Amendment Act, BELA Act, asikho esikolo kugoqela lezahulumende esile mvumo yokwalela abantwana bokuza ukufunda ngesizathu sokuthi abalamaphepha. Lo mthetho uthi lalabo abantwana abakubanga le-matric kumbe u-grade 12 kufanele labo bavunyelwe ukubhala imihloliso yalelibanga noma bengelawo amaphepha. Ugatalo zemfundo seluthumele izikolo zonke lomthetho oqala ukusebenza lonyaka. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Elijah Mhlanga uthi lomthetho ubunjwe ngemva kwezinqumo zemthethwandaba ebezilaya ukuthi ngokwesisekelo sombuso umntwana wonke ulelungelo lokufunda.
We felt that we needed to put together all the court judgments that and make them legitimate.
Sibone kufanele ukuthi sifake ndawonye izinqumo zemthethwandaba ebesithi abantwana bonke bavunyelwe ukwengena esikolo loba bengela maphepha. Sesikwenzile lokhu njengoba kuyikho osekuzele imigca le ethi labo kuzabanye lamaphepha abavunyelwe ukufunda.
Because the high court judgment that so we needed to comply with it.
lumthetho usiwemukelwe ngezandla zombili liningi labazali beZimbabwe abalokhu bephakathi kokuzama kulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa. Iningi lithi abantwana babo bebexotshwa ezikolo bagcine sebebasa ezikolo ezizimeleyo ezibiza imali enkulu. Isizalwane seZimbabwe nkosazana Nothando Ndlovu uthi lumthetho ubalamulele kakhulu.
Thina sithi sibonge, sibonga amazwi kamongameli. Siyizizalwane zeZimbabwe ebesilabantwana ade behlupheka khona ngapho, siyabonga kakhulu kumongameli uRamaphosa ukuthi esixhase kangaka ngabantwana nxa sebekhona ukubhala imetric sebele kusasa eliqhakazekileyo. Siyabonga, siyabonga kakhulu kumphathi waseSouth Africa. Amalungelo esesiwaphiwe makhulu kakhulu, siyabonga, siyabonga.
Igqweda lezamalungelo umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lumthetho usiwethule umthwalo omkhulu emahlombe abazali abaningi.
Kubaluleke kakhulu ngoba kusho ukuthi iy'ngane sezingayiyela esikoleni kungabi indaba zalutho-ke, zingabe zihlukunyezwa njalo ngayo yonke iminyaka ma unyaka uqala ukuthi zithole indawo yokungena esikoleni, kakhulukazi ngoba zingeke zivumeleke ukubhala uma zingenawo lawo maphepha. Ngakho sithi kuyinguquko ebaluleke kakhulu njalo enza ukuthi kuqhubekele phambili umkhankaso wamalungelo abantwana. Inkantolo ephakeme yakwenza lokho ngoba siyazi ukuthi iyeyona ebizwa ngokuthi upper guardian abantwana namalungelo abo.
Kodwa-ke ngakolunye uhlangothi lumthetho usuchiye ezinye izalwane zakwele South Africa zizonde ziganunwamo. Umkhokheli webandla le-Operation Dudula unkosazana Zandile Dabula uthi bona njengebandla leDudula abasoke bavume ukuthi abantwana abalabazali abephule umthetho welizwe batholakale sebefunda ezikolo zakwele South Africa.
We already have a crisis at schools where you have South African kids who cannot be admitted at schools because the schools.
Sikhuluma nje izikolo zethu vele sezigcwele phambi bona abantwana bokuza labo. Abazali babo yizigayi ngoba bangene elizweni ngokungekho emthethweni. Usitsho khona ukuthi bephule umthetho welizwe. Kwenzeka njani ukuthi bengene ngokwephula umthetho bese befuna ukuthi abantu babo bafunde lapha? Asibazondi laba bantwana, kodwa sifuna bafunde ngokusemthethweni.
But they need to be educated in the proper manner.
Umkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba uthi lumthetho ukukhombisa ukuthi akusela hulumende kwele South Africa, yikho sokuvunyelwa wonke umuntu ukuzenzela umathanda.
It's going to be encouraging more and more people from other countries to come and get.
Lumthetho uzakhuthaza wonke wonke ovela loba kuliphi ilizwe ukuthi azukele eSouth Africa ezokwenza umathanda, loba ele passport loba engalayo, baza kuza bagcwale phambi njengoba lokhu ngathi yikho uhulumende akufunayo, kungakhathalekile ukuthi ilizwe ligcwele abahluphekayo.
People live below the bread line.
Umnumzana Mhlanga uthi loba nje sekulalo umthetho bakhuthaza abazali ukuthi baqhubeke belungisela abantwana amaphepha ngoba zadingeka nxa sebekhulile. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibona nisebenzi beStudio 7. Lapha yazi ngilohlupho olukhulu kakhulu. Ngomunye wabalimi silimile ingqoloyi last year, sayifake GMB ngoNovemba. Ingqoloyi yethu ibilokhu ikhona lapha GMB, kodwa khathesi siphumile iholiswa abantu. Iholiswa abantu thina abanikazi bengqoloyi imali kasiphiwa. Abantu emakhaya abo sebepheka amandla ethu. sola pana enga kuzwisisiwa. Yikuthi kathi thina kuhulumende siyizigqili. Nxa siyizigqili phela simele sitshele sibe sihlala sikwazi ukuthi lapha sisebenzela ubugqili. Ngoba akusoze kuye kudla umuntu ongasebenzanga osebenzileyo engadlanga. So njalo ngiyakwazi nxa ngikhuluma so bonke abantu bayangizwa. Ndo uhulumende uyangizwa ngoba istudio 7 ivulwa ngabantu bonke. Singakhala ngemali umnyaka lomnyaka. Khathesi izikolo zivuliwe. Abantu bethu abafundi bayaxotshwa. Kusasa bazaba yizigqili njengathi bengafundanga. Kanti lapha siba sesikolo sizama ukuxotsha ubugqili empilweni zabo. Ngoba ubugqili badala impilo ebuhlungu kakhulu. Ozathi nxa usugqileziswa ngumuntu ungasoze umbuzi, uzafuthula. Ngitsho ukuthi hhayi sicela imali zethu. Siphiwe inhlanyelo. Inhlanyelo esiyiphiwe yiphala. Sithe siqalisa ukusebenza le command, i-command yasitshela yathi u-403 plus ingangena. Kungena inhlanyelo ezinkulu. Manje le inkulu yini? Njalo inhlanyelo lesiyiphiwa yayilafertilize. Siyilima njani kathi imali yethu singayiphiwanga? Sicela imali yethu. Sisebenzile.
Hayi siyabulisa, siyabulisa. Sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi. Lezi ndaba ezikhiphayo. Awungisithi ncube kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le nduna yami. Engizwa mihla ngemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu. Bese kusehlula ngomgwaqo wabantu bakithi. Hawu siyacela phela uhulumende. Akumzwele phela umntana wakho nangubika njalo kuwe. Hawu siyacela baba. Nawe uyabisela amasiko ethu. Omunye umuntu sekhweza kakhulu akhohlwa ukuthi ukhweza kwakhe kusuka kuphi.
Westudio 7 ngabe linjani kwezindana zonke lapha elikhona. Bonga kakhulu ukuthola izindaba ngamalanga onke news esilohlons. Ameba wethu into eyenzakalayo le Trump ekhipha i-aid emazweni ase-Africa. Hlanhla lelizwe leZimbabwe. Ikakhulu nxa sikhala ezempilakahle. Kambe shuwa kuyini khonoko. Siyamangala manje kathesi ikakhulu abantu abebandla leZANU-PF. UTrump wathi ewina. Bazwakala bethaba, bembuka kakhulu, bemkhukhumeza. Kodwa thina vele besivele sikwazi ukuthi uTrump vele utribalist ngoyena ngokwayo. Pho ke manje kathesi sebesithi sicela besiphendule Joseph Zuma ngoba yibo babesithi bona uTrump uright. Uright yini kathesi?
Salubonani, salubonani, salubonani. Abantu bezana basivulele itimela. Basivulele itimela abantu. Kathi itimela lapha emide sikontrolwa ngupresident yini. Ufule igcwele kulamazi manje abantu bahamba nzima.
Ilizwe ukuze libe ngcono abantu be-Studio 7 kwamele ukuthi ilizwe libe under Commonwealth. Lapha bazokwazi ukudayisa izinto zabo kahle ngokomthetho. Kona manje umnangagwa yena ngaba ngasuye imitsotsi engathi lutho engenzini. Kodwa bona laba abalokhu bethi Viva Vision 2030 bayazi kahle ukuthi lo ozongena uzobe qaphela yonke into nje, intshintshe izinto zonke nje bona bengakwazi nokudla.
Studio 7, Studio 7 linjani? Hayi ngaze ngahleka namhlanje. Sibonge bayethu ukungena emsakazweni kunyathwe emthwazi protest. Ah, imhlola phela lo. Into endlekisa abadala oJoseph Zuma uzehluleke nokukhuluma ngokuphefumula nganxa yamafutha agcwele emzimbeni. Uyasutha wena lapho khona. Abantu bayahlupheka. Ubhizi lokuprotekta nomnaka kanti u-2030 lo elikhuluma ngayo ukuthi umnaka kwa-2030 licanti kuyaba kuphila yini lokho kulikhehla kwenu lokho. Anti yabe sefile lo. Vele phuma nini kule nto leyo yokufuna ukube liprotekta iZANU-PF abantu behlupheka lini. Wena Joseph Zuma wena.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ulive Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokuxokozela okokubandla leZANU-PF. Ngakuhlukanike izihlobo zethu sike sikhangele ezinye izihloko zezindaba abezikhokhela. Amapolisa athi aqhubeka ngomkhankaso wokubopha abatshayeli bezimota abangalandeli imithetho. Kulabantu abakubandla leZANU-PF abathi abasekela ukuthi umongameli aqhubeke esesikhundleni kodwa abanye bayakuyala lokhu. Siqhuba lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje olubhalisayo umthembu osithemba uGibbs Dube. Lalelani iLive Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.